Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba Chabalala lixuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamathekisi lesiwakhangeleyo njalo esiwakhuluyo esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungconyana abantu sebethola imali lula. I think indlela eyenziwayo futhi sokule ndawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba Chabalala lixuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhlazi ku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we High Court esithi abaxoshwa edalele parliamente kumbe senate la ku council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziwa ukhangelelwe ukuhanjiswa emthethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lomkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande ngikubingelela ngomnyaka omutsha isithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo senza ilontshi yethu yabanhle kakhulu abantu babuye ngesikhathi esavulelaza ngaso saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo ishopping center yonke kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uAlbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye uSecretary General, kube lo Sisombuso onguye osidinela ingcebo onguye Interim Treasurer General wethu, kube njalo lobaba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi abanye nje ama councillors lama MP empopoma ubekhona uCharlie Umoyo lo MP lo unyathi laye welo bhengula ubekhona la namanye amakansila agucela umama osikhuleleke moyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama kube khona njalo unomvula obe ngu MP wethu lapha kobulawayo kube khona njalo ulwazi obe ngu MP emathebeleni north lamanye nje ama MP asuka emaswingo labanye abasuka emathebeleni north hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama candidates aya ngena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo nomzana Gift Ostalo sesiziba nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okama blessing ongayiso oka siziba kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakobulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesiswena kuthiwa ibatayi mazwi into ezabe khona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano le candidate 1 SCC ekuthiwa ngumo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe eliqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kubalot box uyabe ngekho yinto nje angayiphumputiyo yelokhana bekuqhoqhoza nje umfula umfula uziwa abanye bawuqhoqhoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi uqhoqhoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Kanti
lathi siyabonga lokhe ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwethulwa imithelo yeVAT kwintengo ezijiyeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethe xaxa kusukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka 2024 esingathi national budget kukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakalayo ukuthi impahla eziningi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwabekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo icine ifuqelwa kumuntu onguyo thengayo esingathi consumer uzaphica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100 more than 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax wona lawo sokungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqele umuntwini onguyo zathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinks azakhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nqa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sisebenzisa umzekeliso sokusika ngokuthi lechukele linganani ukuthi kuza calculatewa ke la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le iyayo sithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa nxa zingakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamataxi lesiwakhangeleyo njalo esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho oluzalethwa ngamataxi la asethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kutsho ukuthi ke impilo yabantu izaba nzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi litshone lingadlanga kugcine ke sokubangela ukuthi abanye bagcine sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise ludubo olukhulu kakhulu kulo myaka 2024 esikhangelane lawo udubo olulunenga kakhulu lubangelwa ke yiyo ibudget ethe yethulwa eza kwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu izinto abantu abaningi bangenelisi ukuthi bazithenge singathi ngama basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke okubalisela osinkwa okubalisela impuphu lokunye nje ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguye othengayo isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge udubo olukhulu kakhulu eZimbabwe sifisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka
lo ke ngomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno. Indwendwe ezazi ziyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungconyana abantu sebethola imali lula. I think izela yenzwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakwanisa ukuzuza imali zabo abantu baya kumabhenki abantu baya kumomkhuru abantu baya kuma mobile money transfers like abo ecoshua nabo one money indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi khonokho nako sokwa-reduce i-pressure kumabhanki ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi besiyana sayizona
sizwa ukuthi bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe amabhondi lokunye okunjalo befuna bona i-US dollar kumbe irand ikakhulu kunapho kobulawayo kuliqiniso into
iqiniso iliqiniso bakhona abanye bangafuni imali yalapha into sesihlanganezalazo izathi abanye abafuni imali yalapha total yonke ukuthi bathi imali yalapha siyifuni abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena kushophu yakhe ingakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only amanye ama-products you can do this so kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ile ndawo abantu bayeyala khona liqiniso kulabanye bangayifuni
kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula kobulawayo
ezinye indawo yebo but ingase sikhuluma ngama-products I think kuyafana na-cross the country kulamanye ama-products like kule sikhathi esidlulileyo zanika umzekeliso wethukela ye-brown abantu bazeyala from i-manufacturer i-unit bazeyala ukuthatha imali yalapha then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomyeza cotha abantu baze bachine bedinga imali yaphandle khathesi i-official rate yethu i-auction rate it's around 640 but wawuzafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma bakutshele i-rate ye-1200 bakutshele i-rate ye-1000 khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe yivuma but ama-condition akhona niwaza kucotha kuzezidingela imali yaphandle
Umnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni athiyeneyo. I iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezamasekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. Unyoni wazisenjalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamasekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumaZimbabweni eBhayibhisi yangamanje bezingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amaZimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezanu bona abaphethe lelo lizwe lelo balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi i-passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza ukuvuka venda bephila ngayo leyo passport kodwa ikhulumeni kamnanga kwakho enelisile ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilali unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izanu abafana labo Belief Gawule labo Malathi Nkomo abathi imisebenzi ikhona baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezanu. Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuko bedliwa zingwe bebancitshezwe bancitshe into lepassport ukuthi abantu bezimbabwe abantu bezanu banenhliziyo embi engakanani ebantwini bezimbabwe. Nginethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni ezanu bazobona manje. Siyabonga.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, ngileli sethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi elisasa ngomumo wezimbabwe. Thanda lokubingelela abasekeli abalalela Studio 7 bentanda ukuphendula leli jaha leli abathi Joseph makathi Joseph uhlala ngaphi kwelizwe kambela umuntu unxa eza ukuthi khona eZimbabwe kuraiti ekwathinithini uncuba ukhuluma amanga yena iqiniso asiyela kulana kuyini angapho simbhukuzela thina apho zama ukuthi asihloniphe lo muntu siyamhlonipha kakhulu. UJobe Sikakathi esithi usejele ubolela phakathi wabothelwani ungazwasithe ukuthi uyephula izinqumo zani nabo simbhukuzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe siyaphambile bethi bona barezimali zabo yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babona benza abantu abazama ukuthi besihloniphe. Studio 7 sisizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu sithi siyabheka labantu manje ma ungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane zeSouth Africa phile nzima phila nzima ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona cela abantu abezama ukusihlonipha abantu ezanu bedle kuhle imali ezanu bengafuni ukusiphambanela emakhanda beabantu abadala abalenwele ezimhlophe akube sihloniphe kwelinye la.
Studio 7 siyacela cela nisincedise impela indawo zesikole ezikhathele izikhulu fees ezikhuphuka njalo nje ngale price yale sikole ungathi uyazenzisa nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singakubhalela khona esisize sibhalele khona sikwazi simtshintshishero saphumele baminyayo ngoba asikwazi abantu badisuka le emashinale sizodisturb abantwana esikoleni la abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salibonani kustudio 7 nabalaleli bakastudio 7 ngabe linjani bantu bakithi. Kukhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale ukukholwa ngabantu basekhaya kwenzakalani uhulumeni udina kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5 ema-town ziye ku-$20 but already vele emakhaya sezigijima labo $30-$28 leyo yimali efakwe ngubani ke lezi njengoba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi kanti kwaye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka mauti afika khona uthole ngayisiyo leyo mali mayeti ema reserves izikolo mele zibe ngama $5 manje sigijima labo $20 izikolo zasekhaya so lapha onamanga ngoba ngikhulumeni ulaba amanye bazenzela bazedela izimali ezikolweni ansa ku understand ke khona lo kanti wayekuhlalwa ngabantu basezikwagosi yokulela elizwe uhlalwa ngabantu phela into esegcekeni uthi ama passport ngama $150 bathatha bathatha bathi bathatha ngabo $190 ayi kwandisa mntu yeflava ayikhona bazokugembula ebantwini straight koko bona kuphi igament lokathi imali ebantwini ngale ndlela eyiphatha ngakhona
Studio 7 Studio 7 Studio 7 kunjani basakazi be-Studio 7 hayi siyazizwa indaba mpela enisibize enisinikeza zona siyazizwa indaba enisinikeza zona siyabonga kakhulu umusa ongaka isisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifikiswa yi-ZANU PF siyabonga kakhulu hayi lo okhuluma kolo uKenyas Kennedy Kenyas Kennedy ozinzela ngokushaka eGoli la
Studio 7 Studio 7 good morning ukhuluma loGatsheni ndakhuluma eGatsheni South Africa laba bantu bayamangalisa bathi emigwaqo le onjengabo plant imigwaqo eona ngabo 5 yibapho group 5 bakhona ugroup 5 yadiliwa kudala akusela group 5 yakudiliwa igroup 5 ayisekho le company ekuthiwa igroup 5 bona bayazidlela nje ma bayazidlela nje imali besesithithi ugroup 5 ugroup 5 esinya 5 yawa kudala ayisekho seko
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid bazenza abantu abaluzwelo ebantwini bazenza abantu abalusizo emphakathini iCovid siyadlula kodwa iZanu PF lokhu iqhubeka ibulala abantu manje bajika bekhala ngama-sanction wethu ama-sanction yiwo athi umnangagwa ayethenga izikhali zempi imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana bezimbabwe bebulawa indlala uyithathaphi yena ilizwe lilama-sanction imali yokuyathenga izikhali zempi uyithathaphi why engathathanga le mali wathingela abantu kudla ama-sanctions yiwo akwenzayo konke lokhu yiwo amthumayo ukuthi kona ayethenga izikhali zempi imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo umanje bakhuphula ama-passport bakhuphula ama-school fees bathunywa ngama-sanctions izinto bayakhuphula kodwa ilizwe stilikali latshintshwa akutshintshi nto elizweni kuloko kugudeka kutshona kusiyaphansi west iCovid siyazi babesavuka ngeCovid kuta COVID kurojwa kuthathela abantu izimali kodwa manje still iZanu PF lokuqhubeka ibulala abantu COVID siyaphela kudala laba abaseyigovernment yabantu la and ngeke bafa basiza abantwana bezimbabwe kumanje bazofika ngama-sanction lithi ma-sanction kanti lizwe bani lingatshintshiyo and kuloko kusiba west sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo
yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi uyasutha kubi so yazi yadaniswa uzomuntu wakini sikhona le eflabos ekhuluma idoda enjengayo le ekhunywa ngelo uMalaki Nkomo ngoba yena uyasutha uyadla yikho somela uyezokhuluma ukuthi abantu bavuke baze asiyalanga uvuka sizenze bayona abantu abangasifanjaba ezimbabwe that's why singafanga 2008 that's why singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa iziko lokuthi lockdown but sebethole ichance ukuthi basikhathaze ngisho kuphela sisenza wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta ungathi abantu bavuke bazenzele right kathesi employment eningi kuyini abantu emakhomba to makhomba akhona labo awafuni ukuthi ayenze khona lokho abantu bazithengisele emsikele etown bethengisa amabhele into ezinje amabhele ukuthi baphilise imoli zabo babathathela futhi abantu babo but yena ngoba ngwezanu uyashutha asezositela ukuthi sivuke sizenzele sizavuka sizenzele njani ikhansili yakhona nje wayifuni yazi into ezisaplaya umuntu wesimpisi ayazi le nto ayikhuluma le futhi kube le msebenzi ngizile futhi ekhuluma unye istatement kwakhe sithi kube le msebenzi evulele last year yiphi imsebenzi eke yaba khona abantu besewunyezwanga apho lalo khulu wakho kunyangakhona ukhweza ipassport abantu abafuni ukudlala ezimbabwe asaye befuna uthatha ama-passport babalezi yena uyakhweza kuphela umuntu ofuna uthatha ispassport azayivukele ekuthweni tshengisa ukuthi lapha akasafuni uyahlupheka don't anzi ipassport yakhona siyikhweza
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 0800 2024650318. Siyacela abalaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana. Siyabonga. Ukwezemelika, umphathi ntambo wezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphakathi kuhambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni ukuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awe inhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi yeHamas ileyile Israeli. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi iIsrayeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPalestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel leHamas. Okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisozistophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise wonke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula kulawa.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekhondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu aba innocent ama civilians esibona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi iAmerica kumele ingathi iya stopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuthi Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. kusungulwe umkhankaso okhetho lwe-by election kusigaba sephelandaba Tshabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hathi umnumzana Gift Ostalo sesiziva. Ube kulo umnumzana sengezotshabangu embuthanweni lo. Ukukhupha intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okuzabangelwa ukuthi iningi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.